ngoba into ekhona kathesi ukuthi abanye abantwana bangaqeda isikhathi esiningi bakuma-computers laphana kodwa singakwazi ukuthi bayenza. So into eqakathekileyo ukuthi nxa besebenzisa izinto lezo ama-26th century digital technology babe-guided properly lababalisi ukuthi okumele ukuthi bakwenze khona kuphana kuyini, okumele ukuthi bakuqaphelise ukuthi bangakwenzi kuyini. Enye into eyenzakalayo ngoJuni lapha, nabanye abantwana vele bathanda ukuthi babhale bengazange baqedise lapha, ngoba yintando yabo yokuthi babhale bengakavuthwa, bengakaqedanga ukuthi baqedise lapha. Ababalisi kabakwanisi ukuthi babatshele ukuthi bengabhali, ngoba balama-rights abo, lilungelo labo lokuthi babhale, kodwa abantu bagcina sebebhala laphana bengakavuthwa. So kuqakathekile ukuthi abantwana baqale baqede ikhosi yabo, bezwe sebevuthile sibili ukwenzela ukuthi bahlale phansi babhale. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi sibone thina ukuthi ababalisi bathola yini konke abakufunayo ukuthi kubaphathise ukuthi bayenze umsebenzi omuhle. Nxa kungekho-ke izimali zingakwani, okumele ukuthi basebenzise kungakwani, okubaphathisayo emsebenzini kungakwani, kungaba luduku ukuthi bakwanise labo ukuthi baphathise abantwana ukuthi impumela zabo nxa bebhala ama-exams ziphume kuhle.
Ye, manje njengoba besisizwa kuminyaka edluleyo ukubana ilizwe leZimbabwe yilo elikhokhelayo ebantwini abafundileyo kumazwe ezwekazi le-Afrika, singabona ukusenzakala yini lokhu kweminye umnyaka?
Hayi, khonokho vele into esiyisebenze ngayo okweminyaka eminingi ukuthi nxa sikhuluma nge-literacy rate, phela i-literacy rate iyatshiyana lama-examination. Ukufila nje okwe-examination 1 okwe-1 gene examination akuphambanisi irekhodi yona leyo. Navele imfundo yethu ngeyaphezulu kakhulu, i-standard sakho siphezulu kakhulu. Khona ukufila khonokho yilokhuzene kutshengisa ukuthi ama-standards into aphezulu kakhulu, ngoba umuntu ukuthi apase kumele ukuthi